Endabeni zethu lamhlanje amagqwetha akunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi uhulumende kumele afake imithetho ezakwenza ukuthi abantu benelise ukuthola imithi elentengo ephansi. Osomabhizimusi bebagwe bathi sebelahlekelwe imali eningi kakhulu ngenxa yokukhuphulwa kwemithelo yiKhansili yeMagwe. Izalane zeZimbabwe sezibuyela kwele South Africa zikhangelelwe ukuthi isimo somnotho lesombusazwe siguquke lonyaka. Sizaxoxa lentathela izindaba ezibonga ngezemidlalo ngesimo semidlalo etshiyeneyo eZimbabwe. Ku-Live Talk lamhla, uhlelo lwabatsha olwe The Connection, sixoxa ngezinqumo zabasakhulayo lonyaka. Kuyini eliza kwenza okuzaguqula impilo yenu kulomnyaka? Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu LVOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.